sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 15 kumfumfu 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Nanzi ezihamba phambili. Kubhubhe abayisikhombisa nge-COVID-19 izolo. Ibandla le-MDC Alliance lithi atholakele amalunga ango. Amapolisa axwayisa abazali ukuthi baqaphele ngoba kulezigangi ezihuga abantwana besikolo enkundleni zokuxhumana ukuze ziye emacansini labo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abayisikhombisa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abedlula ikhulu 143 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula kancane inkulungwane eziyisishiyagalolunye 9145. Abahlatshwe esibili njalo ingeyokucina bedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12588. Asebebulewe ilumkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula ezine 4655 kuthi asebetholakele belawo sebeku 132,251. Ibandla le-MDC Alliance lithi amalunga alo amabili athunjwe ngabasekeli bezanu PF yemaswingo izolo atholakele. Lithi umnumzana Arnold Batirai lo Admire Kufamba bathunjwe libalele phambi kwamasotsha lamapolisa bazotholakala emapoliseni. Ibandla leli lithi kuqhamuke udlakela esigabeni sakogudu lapho abanye abasekeli balo abatshayelwe khona izimota ngabasekeli bezanu PF zafa amafasitela. Udlakela olufanayo luqhamuke emaswingo njalo ngomvulo langolwesibili abantu abanakanelwa ukuthi ngabezanu PF bezama ukuvimba umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa yena ophakathi kokuhlangana lozulu wemaswingo ekankasela ukhetho. Sixoxelo msekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalo sisiziba.
Abesilama meeting kubo Gudu siqale ngeGudu South saye Gudu East saye Gudu North. So lapho senza imithi kuyona yokuqala yikho ke abatsha bethu abe Movement for Democratic Change ababanjwe khona ke abantu bezanu befuna ukubahlukumeza emashopu lapho ke izanu ebizame ukuqambela abantu amanga ukuthi kuyaholwa inhlanyelo. Abantu sebefika endaweni yokuthi behole inhlanyelo sebeholiswa ama-placards ukuthi bedemonstrate abantu bathi hayi thina siyenzi khonoko. Besicabanga ukuthi kulani kule nhlanyelo abantu basuka. Izanu PF ibona ukuthi abantu sebesukile yabe sibona ukuthi hayi kungcono sinjani siyevala imigwaqo bebize amasosha lamayouth ezanu PF. Yikho lapha-ke okuthinjwe khona u-Arnold Batira lo Admire u-youth leader wemaswingo kodwa kungasenani sithuma abatsha ukuthi behambe beyekhange indaba yakhona la maloya. Yikho begcine-ke bephunyiswa ngamapholisa. I-ZANU PF isebenzisa i-violence ukuthi imise imihlangano yethu kodwa thina siyaqhubekela phambili ngamamithingi njengoba ubona ama-picture amamithingi ethu wonke ahambe kuhle.
Amapholisa liwazisile yini ngezehlakalo zodlakela lezi?
Amapolisa enza kube nzima ukuthi nxa ungumuntu ohlukuluzwayo uhambe uyereport emuntwini okuhlukuluzayo. Kodwa ke sifake ama complaints lama report ukuze sibe lama case number kwenze ukuthi uhambeni wethu bekwazi hayi kwaba lokuhlukunyezwa kunje kwabantu sako reporta ukuze kube semthethweni. Kodwa ke izani yenza kube nzima ukubana abantu bebuye bezokhuluma kinto bana bahlukuluzwa njengoba ukuthi nxa bebuya abantu bezani ukuzodisrupt ama meeting yethu bahamba laba lamapolisa soloku kutshengisa umanyano phakathi kwamapolisa labantu bezana bewelelana ukubana kufanele ukuthi kuncindezelwe ibandla le-MDC. Lokho kuyikhethi kulungisa ngokuthi amapolisa siwazisile njalo thina siyaqhubekela phambili ngenhlelo zethu, asozisamiswa ngani lobani ukuthi amaprogramu ethu engayi phambili.
Umnumzana Gift Osterlos Siziva ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Lanxa sehlulekile ukukhulumisana labezanu PF, usikomiti waleli bandla umnumzana Patrick Chinamasa utshele intathelizindaba kuliviki ukuthi uchamisa nguye ophehla udlakela ngokuzama ukukhulumisana labasekeli bezanu PF bona bengafuni. Kodwa ukulandule njalo ngakolunye uhlangothi ukuthi abenza loludlame ngabe bandla lakhe. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponyathi ubengabambeki ecingweni. Ibandla le-MDC Alliance lithi iningi labafuna ukubhalisela ukuvota kobulawayo lakwezinye indawo zelizwe liyehluleka ukwenza lokhu ngoba amahhofisi eZimbabwe Electoral Commission lapho okubhaliselwa khona akhatshana. Ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi leli liqhinga lezanu PF lokuthi abantu abahlala emadolobheni bengenelisi ukubhalisa ngobunengi ngoba lezi kuzindawo ezazakala kakhulu ngokusekela amabandla aphikisayo. Kobulawayo amahhofisi la asefamona okutsho ukuthi umuntu nxa efuna ukuyafika khona kuyabe kumele kade kabili. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza.
Okwamanje silama constituency programs, nje ama-programs awezigaba lapho esibuthanisa khona abantu abayi-15 abangakabhalisi ukuvota. Labo bantu bathwalwa ezimoteni ezibhadalelwa libandla lethu ukuthi bayobhalisa ukuvota ehhofisini yezek esefamona duzane le-fire brigade. Siyayenelisa ukuthwala abantu abaningi abedlula 15 ngesikhathi ngelanga. Udubo olukhona nje yikuthi izindawo ezisemayadini zikhatshana lakhatshana. Sizaqhubeka sithwala abantu sibasa ezeke ukuthi bayoregister ukuvota. Njalo siyakhuthaza ukuthi ababhaliswa kudala bahambe ukuyokhangela amabizo abo ezeke. Abakwanisayo kumele bedinga amabizo abo kuregister yezeke etholakala ebulenjini.
Yona imfundiso eyokuvota liyabapha yini abalandeli bebandla?
Kudala imfundiso yayisenziwa yi-civil society. Uhulumende we-ZANU-PF yakuvala konke lokho besithi kumele kwenziwe yi-ZEC lamabandla ombusazwe. Udubo olukhona yikuthi i-ZEC kayihambeli abantu njalo kayihambi ezigabeni ezijiyeneyo, kayifiki lapho kulabantu khona. I-ZEC ithanda ukuhambela abantu sokusela isikhathi esifitshane ukubana kube lokhetho. So i-ZEC vele iluhlupho yena ngokwayo. Imfundiso yezokhetho kumele ibe yimfundiso ezimeleyo, akumelanga imfundiso isekele ibandla lombusazwe. Izenzo ze-ZEC kumele zitshengise ukuthi i-ZEC izimele yodwa. Kumele izenzo ze-ZEC zikhanye ukubana kayisekeli ibandla le-ZANU-PF njengalokho esikubonayo. Udubo olukhona nge-voter registration yikuthi yikubuthanisa abantu ngesikhathi se-COVID-19 ngoba umkhuhlane wangkhona uyamemetheka kakhulu nxa abantu bebuthana. Njalo ukhona umthetho wemopha owenza kube nzima ukuthi sibuthanise abantu. Amasotsha lamapolisa eZimbabwe asekwenze kwaba sobala ukuthi ayasekela ibandla leZANU-PF, njalo bakwenza kube nzima ukuthi sibuthanise abantu njengebandla. Lokho kutsho ukuthi kunzima ukuphuthisa inhlelo zethu zevoter registration ngendlela emqoka.
Sikisezwa ibandla lenu lisithi lifuna ukuthi kusiyafika ukhetho selihuge abantu abedlula bona izigidi ezinhlanu, 5 million. Libona kusenzakala yini lokho?
Ukubhalisa abantu abayizigidi ezinhlanu ngumsebenzi olula nxa iZEC incedisa ngokuya ezigabeni ezijiyeneyo, njalo incedisa ekukhankaseni. Amalunga ebandla le-MDC alakho ukubhalisa izigidi ezinhlanu nxa bengaqhubeka ngendlela abasebenza ngayo, ngoba indlela esebenza ngayo kathesi iyajabulisa. Yona iZEC kumele ibe lama mobile registration centers ahamba ezindaweni azakwenza ukuthi abantu abahlala ezindaweni ezijiyeneyo ezikhatshana lakhatshana benelise ukubhalisa ukuvota.
Umnumzana Swithan Chiroza isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo. Amapolisa sexwayise abazali ukuthi baqaphele ngoba kulamaqembu ezigangi ezihuga abantwana besikolo abangabafana enkundleni zokuxhumana ezifana leWhatsApp leFacebook ukuze ziye labo emacansini. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponyathi uthi umfanyana othunjwe ngonhlangula efela esikolo eHarare uNyasha Jayaguru, yena oleminyaka yokuzalwa elithumi lasithupha 16 uze watholakala kwenye indlu kobulawayo. Uthi omunye wabasolwa kulolu daba umnumzana Emmanuel Chatikomo umiswe emthethwandaba izolo, kuthi owesibili uRichard Bazarondora ubikwa efele ezandleni zamapolisa kunsukwana ezedluleyo. Wengeze wathi uNyasha usahlolwa ngodokotela ukuze kubonakale ukuthi kuyini okwenzakala kuye ngesikhathi sonke lesi engabonakali. Umnumzana Nyathi uthe amapolisa aqhuba uphenyo ukuze abophe izigangi ezihuga abantwana besikolo laba ukuze ziye labo emacansini sisebenzisa inkundla yeWhatsApp leFacebook, zona esezisetshenziswa ngezinye izikolo ukuqhuba izifundo kulezi nsuku ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Uthe bazakhulumisana njalo labogatsha lwezemfundo ngalolu daba. Sixoxe lomeli weSouthern ePhalamende umnumzana Peter Moyo.
Mbona engathi amapolisa bayenza into eqondileyo, ngoba ngani uyabona ukuthi khona singaba nje ngabantu asebelahleka kathesi. Ekuthini khona sizama ukuthi khona sinike abantwana amafoni okuthi bafunde ezikolweni, kanti ke lapho sesiphambanisa ke ngoba abantwana laba sebehlanga nalabanye izigilamkhuba eziyabe zisebenzisa ama-WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram and so on. So yikho ubona mina ikomiti yami engiyitshayo e-ICT sizama ukuthi khona sinqabele khonokho ngokufaka imithetho eizajezisa abantu abayenza lo mkhuba, bajeziswe kakhulu kakhulukazi. Sesimelele ukuthi khona upresident asayine, kodwa into esasiyikhangela khonokho umthetho kawube muntu hle konke konke kwezinye indawo uba mubi, but kwezinye indawo uright. Yibo abantu esizama ukuthi khona sibadinge bonaba, kasiyena lo holy hedwa umuntu ohlangane lakho udubo lolu. Sihlangana lakho every day kulonkazana wathathwa khonapha eWarren Park wahanjwa la ekwadzana ngale wazotholakala after a week bemnike ama drugs and so on. So mbona ngathi kumbe abazali angazi ukuthi sibili ukuthi khona singayenza njani, ngoba into le yamafoni isi sisiphambanisa kakhulu kathe sabantu bayafunda online but sokufake abantwana engozini osokumele ukuthi khona abazali labo baxwayise abantwana ukuthi khona nxa bekhuluma labantu abangabaziyo benga umuntu angathi ufuna ukuba yifriend kayale lokho
kulokusebenzelana yini okungaphathisa mhlawumbe phakathi kwabazali ababalisi kanye lamapolisa
ezikolweni labazali kufuze sisebenze ndawonye ngoba thina nxa singabazali abantwana bethu bangahamba esikolo asengabazali ngamathichala abantwana laba beqeda isikolo kufuze abazali babekwazi ukuthi kodwa abantwana babo bafika sikhathi bani kathesi izikolo eziningi sezilababhasi lapho athatha abantwana bayokuma ndawonye abazali sebefika kwapho sebethatha abantwana babo alobani kuyavuma abantwana laba kade beyachiya amafoni ezikolweni kodwa-ke bayabayanika ama-homework ukuthi kona abazali ncedisana abantwana so into esiyikhona ukuthi kona nje sisebenzele ndawonye i-community umuntu wonke nxa singabona umuntu ngiyadana kakhulu ngibona abantwana besima kuma-main roads bemisa ingqe yimota ezingela ama-number plates bayamisa izwiwe kungamalokhu umishikashika bayamisa kanti-ke imota zinozo zimbi kumbe singasebenzelana ndawonye labatitshala labazali ukuthi abantwana kabagade ama-zupco bus kabagade ama-community omnibus bashiyane lama-private cars
Umnumzana Peter Moyo ngumeli we-Southerton edale lephalamente. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi kulamapholisa alitshumi lanhlanu amiswe emthethwandaba izolo eseteswa icala lokutshaya abasekeli bezanu PF eBindura. Izim Life ithi kusukela namuhla izisebenzi zikahulumende ezingakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 azisoze zivunyelwe ukuya emsebenzini. INew Zimbabwe ibika ukuba umgcinisihlalo weZimbabwe Anti-Corruption Commission unkosikazi Loyisi Matandamoyo uthi iziphathamandla zamankampani azimeleyo yizo ezihamba phambili ngobukhohlakali. Ikroniko ithi abantu abagogekileyo bathi bazavotela umongameli Emmerson Mnangagwa leZanu PF kukhetho oluzayo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salubonani, salubonani, sihlobo zami esihle sithandwa nguNkulunkulu liyaphila kodwa emagumbini amani omhlaba, hayi thina siyaphila, hayi ngisethembisa la. Hayi, engucelisayo mina ngicelisa into eyi-1. Ngicelisa ubaba umqondisi moya. Mabe mbuze ezinye ama-question la, ama-silly questions. Sicela ukuthi engaphenduli. Siyamcela, engaphenduli impela. Ezithulele zwi, engaphenduli la ama-silly questions la amanye anjani njani la. Amkhiphe isithunzi, angaphenduli. Lokho kubonayo nje ukuthi lokhu this is a silly questions, engayiphenduli, ezithulele. Ya, ngoba thina siyamthanda, sifuna ukuthi ebuse kulelana lizwe. Siyamthanda. Bengamehlisi isithunzi lokho bembuza ama-silly questions amanye esiwazwayo lapha ku-Studio 7. Sihlala lokho silalele lokho bembuza amanye ama-silly questions abangabuzi amanye ama-president, amanye ama-party. So siyacela ukuthi ubaba umqondisi moya ekele ukuphendula la ama-silly questions la. Okunye okuya ama-questions lokho okungananqondo lokho ekuyekele. Because omunye umuntu uyabuza enye into vele eyimpimpi efuna ukuzwa ukuthi uzamphendula ethi. Siyamcebisa ubaba umqondisi engaphenduli. Uhlanya lungakuthola ugeza lifike lithathe igqoko zakho libaleke. Ungaphuma wena elokhu zini ebhavini ulugijimise, ugijimise ukuthi uyethatha igqoko zakho. Abantu uma bekubona wena unqunu ugijimise uhlanya, abasathi ukuthi uhlanya yilo luhlanyayo, bathi wena ngohlanyayo. So kayekele umuntu oluhlanya ezihambele, ezigijimelele igqoko zakhe, nengena endlini ethatha igqoko ezinhle igqoke, ebona into yokwenza. Ngoba ungalugijimisa uhlanya, abantu bathi ohlanya nguwe. Ngiyabonga.
salibonani salibonani bakwethu salibonani bakwethu mahlaba ezulu ya mina ngiqhamuka endaweni yami sematopo ngiqhamuka endaweni sematopo ematopo esiloze ngikhulele esiloze kakhulu ngisupporta iduma iduma iphathi yami enkulu kakhulu iphathi yami enkulu khona abantu abahamba bekhuluma nje ngendaba ezingalunganga begcima abanye bathi abanye abalunganga abanye abalunganga leyo sokuyipolitiki ke leyo yipolitiki ke leyo uma begcima abanye bathi abalunganga wena uzovotela lo muntu omthandayo ngeke umamele ukuthi umuntu uthini ngeke umamele ukuthi umuntu uthini uzovotela nje into ozokuyidinga wena uyithandayo uma uthanda iduma uzovotela iduma uma uthanda okunye angeke ngisho ukuthi uvotele kuphi kuphi mara thina siviva iduma viva duma viva duma
amavuko baka studio 7 yalibingelela ngithi impilo yonke kini lonke sibonga umsebenzi wenu thanda ukungena kulewana ubaba kodwa uqondisi wathuka umagalela hayi hayi politiki kayazi kahambe aqala ayibuzisa abadala ukuthi what is politics alalele njalo umagalela nxa ekhuluma ngamanye amaphathi ukuthi ukhuluma njani yena wayetheni umagalela khonapho umqondisi kuphela so ngaphonge usukela umagalela amthuke wayetheni kumele ukukhangela ukuthi ulalele ukuthi wayetheni umagalela kumqondisi thina sibuyele emuva nyake ngenzwa yey umqondisi uzalichiya egangeni iyiphi esichiya ekhaya ekhaya yiphi iphathi esisichiya ekhaya kwanabo bavele sisegangeni thiya siyamlandela umqondisi ngaze likhulume lithini lingichothoze lithini lizama ulahla abantu akula muntu ongaboni isystem liyayenzakala laphana eZimbabwe ngaze zama ukusidriva ngaze lizama ukwenzani i-MDC sayinika ithuba MDC ekela zama ukutsha akwaziwa konona isingulube
Studio 7 livuka njani ekuseni salibonani kwindawo zonke kumhlaba wonke umamela lesi steshi liyaphila kodwa hayi thina siyaphila nathi khona lapha eSouth Africa bakithi okhulumayo ngileya ngileya kuzuzaphi kuzileya kuzuzaphi ye hayi singathi sizivile inkulumo ye debate ibihlanganisa umongameli weMRP uMqondisi Moyo nomagalela amafastbanda weMDC hayi boka moyo hayi siyabonga indlela ophendule ngayo mhlawumbe emsakazweni uyiphendule yacaca uyibeke yacaca njalo uyibeka ngokuzethemba nangesipindi ukukhomba khona ukuthi into iyenza uyayazi ukukhomba khona ukuthi into iyenza uyayazi bese sithi ke kumagalela amafastbanda siyacela baba uma ungasindebele ungathandi ukukhuluma kakhulu into yasesindebeleni ngoba uyabungalalwazi ngayo njalo kuyaziswa kalela nje mhlophe kahle kakhulu ukuthi wena awulona indebele noma uzama nje ukuzininda ngipenda yesindebele but awulona indebele ende ngeke uzovukula indebele futhi
Salibonani VOA Ndebele ngiyabulisa kini basakazi lonke ngithi philani ngomusa wenkosi ngiphinde ngibulise labo bonke abalaleli baka VOA Ndebele hayi bantu bakithi nami ngithenge ngidlulise okwami ukukhathazeka ngomumo wempilo yabantu bakithi esindebeleni langokwepolitiki khona lokho okuphele sokuhleli kukhulunywa kumanje abantu kulungiselelwa ukuvota okokuqala ngithanda ukuthi singabantu basesindebeleni asizameni ukuthi sisukumeni siyobhalisela ukuvota ikakhulu abantu abangaphandle ma ithuba likhona ngiyacela ukuthi abantu begijime umuntu egijime ebhalisele ukuvota vota even langesikhathi sokuvota umuntu agijima ayovota ungakubeka kucace kakhulu kulabo abantu abalama permit la eSouth Africa ukuthi even nasemsebenzini usungakwazi ukuthi ucele impela ubabonise ukuthi ngicela ukuyabhalisela ukuvota langesikhathi sokuvota ucele uhambe uyevota
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America uthi elePakistan selimise indizamtina zalo ukuthola abantu zisiya kweleAfghanistan ngoba uhulumende wamaTaliban engenela kakhulu ekusebenzeni kwazo. umsakazo munye uthi njalo uZulu weSomalia izolo ubenanza iminyaka emine ngemva kodlakela lokudubuka kwamabhomba abulala amakhulu abantu phose ayisithupha 587 ngomnyaka ka-2017. Singene kudaba lweMelika. Intengo yezinto kuleli lizwe ikhwele ngesilinganiso sokuhlanu 5.4% ngenyanga edluleyo nxa kuqathaniswa lenyanga efanayo nyakenye. Ugatsha olubona ngendaba zezisebenzi lwazise izolo ukuthi lokhu ngokwakuqala eminyakeni elitshumi lantathu edluleyo ukuthi intengo ikhuphuke ngalindlela. Kubike i-Associated Press, intengo ekhuphukileyo igoqela izinto ezimqoka empilweni kaZulu ezifana lamafutha ezimota, ukudla lokunye okuthiyeneyo. Sixoxelo somabhizimusi weZimbabwe ohlala eMelika, umnumzana Muzobanzi Ncube.
Okwenze kakhulu ukuthi intengo zezinto zikhwele lapha eMelika yilo lolu ubhubhani lwe-COVID-19 esikhangelane lalo sonkeni umhlaba wonke nje jikelele. Into ekhona lapha yikuthi iAmerica yilizwe lemali kakhulu elithenga kakhulu impahla from amanye amazwe ukuthi zize ngapha eMelika. So into eyenzakale ukuthi ubhubhane lolu lwe-COVID ngale e-Asia amakhampani amaningi abevalile ayiwo asupplya ngapha e-America. So i-supply chain yesuke yasiphambaniseka, abathi supply chain bottleneck, khonokho ukuthi khona izinto nxa sezingasabuyi ngapha eMelika kusho ukuthi uzithole kwezinye izindawo sezizadula. Lokho kusho ukuthi khona labazithengisayo laba sokumele ukuthi bengezelele ama-prices abo ngoba ukuzithola lezi zinto sezidula. So khonokho ukuthi i-Asia yayivalile ngesikhathi se-COVID-19 yikho kwenze ukuthi khona impahla le zishote ngapha eMelika, and nxa sesizidinga thina hayi sezidula kakhulu. So intengo zethu asezikhwelile, sibili into yazibona kathesi nama-petrol prices asekhwelile, ukudla khona bezitolo lakho sokukhwelile, le transportation lakuma-restaurant izinto zonke nje sezikhwelile. Kodwa nje anto yabona umholo wabantu nje yophuza ukuthi ukhwele ezintweni zonke lezo.
Uphenyo olusanda kwenziwa lukhomba ukubana abantu abanengi eMelika bathi kabavumelani lendlela uBiden aqhuba ngayo umsebenzi. Kambe udaba lomnotho lolu, udaba lokukhwela kwentengo yezinto, kungaba kungolunye lwezinto ezenza abantu bathukuthele na ngombuso kaBiden?
Hayi, ukuthi khona vele zona izinto nxa zivele zingahambi kuhle elizweni, umuntu wokuqala ukuthi khona abantu bamgcone ngumongameli, uyabona. So umongameli uBiden ukuthi indaba yakhe nje naleyana aphatha ngayo isimo se-Afghanistan yiso senje savela saqalisa umnyama wakhe, and anto uyabona ukuthi lokukhwela kwentengo khona ngathi nje okwenziwe kakhulu ukuthi amakhampani e-Asia ngale abevalile. So kwasoku-affecta i-supply chain ukuthi izinto zibuye ngaphe eMelika, ikho sokwenza ukuthi nje izinto kukhwela kwezinto kukhanya ngani nje nguye.
Umnumzana Muzobanzi Ncube ngusomabhizimusi weZimbabwe odabuka koKapu eSlovela ohlala eWashington DC khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abayisikhombisa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ibandla leMDC Alliance lithi atholakele amalunga alo amabili abikwa ebethunjwe ngabasekeli bezanu PF izolo emaswingo. Amapolisa axwayisa abazali ukuthi baqaphele ngoba kulezigangi ezihuga abantwana besikolo enkundleni zokuxhumana ezifana leWhatsApp leFacebook zibe sezisiya labo emacansini. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na eyami impela sonto isiqalisile. Yimi untungamili nkomo.